Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhlaka 8 Mbimbitho 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje yi-International Women's Day, ilanga eliqakathekileyo kubomama. Mina ngikhangelele nje ukuthi omama bathole ukuthuthukiswa ngokuziqalisela amabhizinisi abo. Bengakhangeli ukube beqhatshwa besiyasebenzela abanye abantu.
Abesifazane beZimbabwe kwele South Africa bathi inhlupho zabo ziqhubeka zisanda njalo impilo emazweni isibachiye bephakathi kwembotoko kwembokodo lelitshe. Ingcwethi ezicubungela izombusazwe zithi uhambo lomphathintambo wezobudlelwano beRussia lamanye amazwe omhlaba kuveza ukuba ubudlelwano beZimbabwe leRussia bulakho ukuqiniswa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje umhlaba jikelele unanze umsebenzi wabesifazane ngosuku lwe International Women's Day bechayelwa ihlombe lokubapha inhlonipho ngabasebekwenzile njalo beqhubeka bekwenza. UAnastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe ngelinye lamazwe ahlonipha leli langa njalo inyanga kaMbimbitho yonke ibekiwe ukuhlonipha imisebenzi enziwa ngabesifazana elizweni. Izakhamizi zakobulawayo ziveze imibono yazo ehlukeneyo ngaleli langa kodwa bonke bethi umuntu wesifazana uqakathekile. Ingcwethi yezembali yesintu umnumzana Phathisa Nyathi uchasisa ngokuqakatheka kwaleli langa kunye lomuntu wesifazana.
Akuhle kanti umhlaba wonalo kambe nxa sikhangela kulo muntu oweza kuwona lo mhlaba engazange angene edlule kumama ngakho uza kulo mhlaba. Indlela yethu yokuza kulo mhlaba isibeletho sikamama, ngakho ke ngumuntu oqakathekileyo.
Unkosazana noMalanga Ncube uthi abesifazana kumele bahlomiswe, bazisebenzele, bathuthukise isizwe.
Namhlanje yi-International Women's Day, ilanga eliqakathekileyo kubomama. Mina ngikhangelele nje ukuthi omama bathole ukuthuthukiswa ngokuziqalisela amabhizinisi abo. Bengakhangeli ukube beqhatshwa besiyasebenzela abanye abantu.
Unkosazana Senatra Nyathi uthi i-International Women's Day lilanga elihle njalo omama basilethela impilo, kumele sibaqakathekise.
Namhla lilanga elihle, ilanga esi-commemorate International Women's Day. Sikhumbula ukuthi omama ngabantu abaqakathekileyo. Omama abasilethela impilo, abasikhulisela abantwana, abasifundisela abantwana, abasigcinela ubaba, abasigcinela ilizwe, abasigcinela imizi yethu lakonke esilakho. So namhlanje sithi asikhumbuleni ukuthi omama baqakathekile.
Unkosazana Barbara Van Helmond, ummeli weNetherlands eZimbabwe, eZambia leMalawi, kuhlanganisa lonkosazana Katriona Liang, omele iBritain eZimbabwe, namhlanje bebekobulawayo lapho abachaze ukuba ilanga labomama liqakathekile, uhlupho yikuthi abesifazana abekozombusazwe basadonsa nzima. IZimbabwe ilenhlelo ezehlukeneyo ezweni zokuhlonipha ilanga labesifazana laloba ilizwe libhekane lobunzima kwezomnotho lombusazwe okufaka owesifazana ebunzimeni obuphindiweyo uma kuqathaniswa labesilisa. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe okwenzakale eHarare ngodaba lunywe olwelanga le International Women's Day, udaba esilethulelwa nguMavis Gama.
Lokhu ngobunye kokuphume emkhosini wokujabulela usuku lokunanzwa kwemisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day owenzelwe eNational Museum Art Gallery eHarare oqoqwe luhlangothi lwendaba zabesifazane enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe UN Women. Unkosazana Patience Sibanda yisifundi sekolitini leNational University of Science and Technology, NUST. Yena ke uthi lanxa elujabulela lolu suku lokhe ekhathazekile ngesimo sabasemaphandleni abangelalwazi ngamalungelo abo.
Of course, sibili amalungelo lawo siyasupporta ngapha nasemathown, kodwa mase siya emakhaya abafazi bayahlukumezeka. Abaningi bazibona betshaywa ngamadoda, bazibona besenzwa lokhu lalokhu, of which abatholi ukuthi bekhulume ngakho. So bemfisa ukuthi emakhaya ngalani kufinyelele ukuthi labo becelebrate i-Women's Day.
Unkosazana Yvonne Majengwa, laye oyisifundi ekolitshini leNUST, uthi lolu kulusuku oluqakatheke kuye njengowesifazana elizweni.
Nxa sikhangela kudala abafazi babengavunyezwa ukuthi beye emsebenzini beyenza izinto ezitshiyeneyo ezifana lalezi ezenzakala ngamadoda, but khathesi abafazi sebekwenza khonokhu, njalo abanye sebekwazi ukuthi i-Women's Day ngeyani, abanye sebekwazi ama-rights abo.
Uthi impi eyalwiwa ngabanye ukukhulula abesifazane ebugqilini isimsiza yena njengowesifazane osesemutsha.
Khathesi abafazi lathi sesilama position emsebenzini aphezulu, sesirepresent abanye abafazi ephalamende, njalo ilanga le-Women's Day lilanga lokukhomemoreta ama-rights abesifazane.
Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Time is Now, Rural and Urban Activists Transforming Women's Lives. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Ngesikhathi omama emhlabeni jikelele benanza ilanga labo, abesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa bathi inhlupho zabo ziqhubeka zisanda. Abesifazana laba batshele uBenedictine Nhlapo eJohannesburg ukuthi impilo emazweni sibachiye bephakathi kwembokodo lelitshe.
Nxa ungena enzikini edolobha leJohannesburg, isitalada uNugget ngesinye salezo ezidume kakhulu. Kulesi sitalada akukhathalekile kumbe libalele loba kuphakathi kwamabili, uthola omama abadala labancane bebhunyumunyu bethengisa ucansi ukuze bathole okuyathunjini. Elokishini leHillbrow zihlanyelwe indawo okuthengiswa kuzo ezokucansi, kanti ke uthi ma ungena lapho uhle uganywe ngelithi ndeyiphi kumbe sabona mkhaya, okuyibufakazi bokuthi abesifazane beZimbabwe bagcwele phambi kulezi ndawo. Umgcini hlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama kwele South Africa eZim Imbokodo, unkosazana Victor Sipatutu, uthi lobu yibufakazi bokuthi impilo isinzima kakhulu kwabesifazane kwele South Africa.
Abesifazane abaningi bahlezi ezindlini, benjalo nje balendleko okumele bazibhadale bondle lezimuli. Sibathola sebemlasemgwaqweni bethengisa ngemizimba yabo engamathempeli kaNkulunkulu ukuze bathole imadlana. Ngesinye isikhathi kwakuthathwa sengathi bayazithandela, kanti hatshi isimo sokungatholakali komsebenzi sibaphoqa ukwenza lowo msebenzi. Kuyahela emntwini wesimama ukubona ukuthi into enjani isenzeka. Luhlupho olukhulu kakhulu esibhekane lalo.
Ngeshwa elibi, impumela ikuthi abanye basuka kulezi ndawo sebethwele abantwana bengalaboyise, abanye sebephethwe isifo sengculaza. Azipheleli lapho ke izanhluphe lezankhathaze zabomama laba. Unkosazana Sibonkosi Ndlovu uthi ungazibona ugula kumbe ugulelwa ingane kulezi nsuku, uyabusukwazi ukuthi uzawukhomba olotshwala. Uthi ufika esibhedlela vele kubhaliwe ukuthi letha isithupha kumbe ipasipoti, kanti ke ithi ingakafiki lezandleni zalowo oyicelayo zehliselekani inhlamba sengathi kulapho ezilinywa khona.
Beyathi ufika uzitshela ukuthi kumbe uyothatha nje amaphilisi e-family planning aphiwa mahala. Uthi ufika lapho banibize amagama, kubuhlungu ikakhulu ma uthe wahlangana nomunye umama. Sithukwa ngabanye omama abafana nathi.
Abangelancwadi esemthethweni zokuba selizweni bathi uthi nxa uhola ubeke eyakho ngale le amapholisa eceleni. Bathi imvama yokuthi ungabanjwa kuzulwa lawe okwamahola kuze kutholakale umuntu ozoza azokuhlawulela imali esifumbathiso. ngesikhathi komama emhlabeni jikelele bethakazelela lelilanga phansi kwesihloko esithi hashtag press for progress, abeZimbabwe laba bathi ithemba liyalokhu lifiphala lokuthi linguquko izafika lakubo. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Abanye bathi ilizwe leZimbabwe likafiki kusibanga sokubuswa ngumuntu owesifazane. Kodwa abanye abesifazane bathi isikhathi sesifikile, udubo olukhona ukuthi abesifazane kabaxhasani okubangela ukuthi bengaphumeleli kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Rita Ndlovu endawonye lokansela wenkayi unkosazana Mpokiseng Sibanda onguye osungula lingqoqo.
Indaba ekhona kubomama, omama akwila kuphumelela. Inhlupho silazo ezinenge kakhulu, omama kulokuncindezela kakhulu okunye kumangalisayo. Sengisitsho ngitsho lebukhokhelini umama ulokhu ekhangelelwa phansi. Abantu balokho bengakuzwisisi ukuthi umama laye uyenelisa ukwenza umsebenzi owenziwa ngumuntu ongubaba ngendlela efanayo futhi. Futhi eba ngcono kulendlela eyenziwa ngubaba. Ngoba umama ungathi uyaqhathanisa sibili sithi ubaba ahole $100, umama ahole $100. Bonke uthi kabahambelayo bayisebenzisa ngokufana endlini. Uzafika kulo mahluko ekababa izafika endlini ingase yo $100 isikubo $80 eka mama izahambi lokho $100 endizasebenza inhlelo zonke zekhaya.
Mama Mandlovu, uyakhuluma lapha umama uMasibandu ukubana omama alixhasani likhanya likhangelelana phansi, yini elingani liyadonselana phansi, kuliqiniso yini lo?
Iqiniso elikhona kambe ukuthi ukhuluma iqiniso entweni zonke lezi ezenzakalayo. Iproblem ekhona ikakhulu nxa sesikhuluma ngezinto zombangazi ukuthi vele singamabandla athiyeneyo. Ibandla lebandla liyabe lilezinto zayo elizenzayo. Ngathi sivumelane esebandla sebandla eliyabe lisisho ukuthi ubani ngubani, ubani ngubani. Kodwa kuyesi siba le problem yokuthi thina omama isikhathi esiningi ngizele kasichasani. Singachasani sindalo siyasetshenziswa ngobaba ukwenzela ukuthi size sinjani sizondane. Kwese kusiba lokunye futhi ukuthi omama bangakhweza baye bephezulu bayakhosa ukuthi bafakwe ngubani. Thina sibafakile laphana sicabangela ukuthi bazasikhokhela thina ngendlela eqondileyo njengabomama. Basazi futhi ukuthi nxa usesemfakwe laphana kumele ngikhangele emuva lapho engivela khona ukuthi abantu bolaba bangifakile ngubani. Njalo kulesitho esithi khona nxa ngikhuluma mina njengomaNdlovu uRitan sithi bomama asisekelela abanye omama, nyabeni sitho uphi umama, nyabeni sitho umama njengo umama onjengombokiseni osetholo ojoyini, kumbe nyabeni sitho mina ngiselufu. So thina omama singathiya inzondo, sithiya ukukhangelelana phansi, sithiya ukunyeyana, sithiya ukuthi umeyise omunye umama nxa emi laphana umenze ngathi veleni izinto azenzayo vele zonke kaziqondanga. Lapho sizaqalisela khona ukuthi kathe singomama sifunani. Namhla kunzelile ngalabo mama, siyalazi ukuthi vele liqakatheke kangakanani.
Nanto ke udaba Masibanda, uthini wena ngalokho?
Mina ngithi into engiyenza ngcono loba kunjalo sokumele kathi siqaliseni ukuhlala phansi senzeni imihlangano yethu njengabomama. Sitshelana amaqiniso, sitshelana indlela zokuthi simele siphile njani. Ngoba ngaphandle kokuthi sithina, sitshelana indlela zokuthi asibambisane nibo mama nansi sitha sasivukela ayikho indlela esingayenza. And kusakumele sime ngezinyawo zethu. Imhlangano yethu yonke siqalise ukufundisana ukuthi njengomama lapho kuma khona umama sekele umama, ungasekele ubaba ukuzikhohle ukuya kuzeyisa wena isithunzi sakho kokuqala. Ngoba wena uzibona ungafanelanga lokuthi ungenze olunye ulutho and ungama phambi kwabantu. So wena nxa ungakwanisanga ukuthi uhloniphe omunye umama, lawo futhi asozihloniphe. Qala lawo futhi uzihloniphe, lawo umhloniphe futhi umnike isithunzi. Ungamniki i-dignity yakhe, lawe futhi uzakunika ngokugcweleyo. And kuqakathekile ukuthi omama leli lithuba kumele sikume sime ngezinyawo, sikwenze siqalise ukuthi sichasane. Ngoba singavele sikhuthe kathi sikhona and omama igephu sesivulile ngoba sinike obaba ama-chance. Kathi nalowo baba engizabani sithi yena uza kumaphambi kwami, umama engimsola ngimsolani kathi vele.
Mandlovu, sabona behlangano juru labo khuphe kodwa sibonanga ukuthi kwaphelela ngani?
Ngiya ngiyabuyela futhi edabeni lami lonelana kanti ukuthi usupho engilubona mina lukhona ngiyenza umzekeliso ukuthi bengise Harare mina amalanga amabili adlulileyo sishiya launch manifesto yabo mama leyo usupho sihamba singama political parties lapho vele okulemthetho okumele siyenze okungamelanga futhi ukuthi nxa sihlale ukuzwele ziyana indawo sikhulume ngokuthi kumele kuright ukuthi sikhulume ngokuthi kumele sivotele omunye umama sisuka lapho kuzakhulunywa khonokho abantu sihlaba umkhosi sitshaya izandla sibuyele futhi emaphathinethu sifike thina kule policy yephathi yami lwane kuzwane ule policy yakhe okuye mdt ule policy yakhe yephathi awusoze uphenge ukuthi hhayi mina kusukela namhla sengifika mina for example upresident wami u-Osman Ncube ngithi kangisamvoteli sengivotele omunye umfazi from nowhere.
Lo ke ngunkosazana Rita Ndlovu olwela ilungelo labesifazane obexoxa indawonye lo councilor wenkayi unkosikazi Mpokiseng Sibanda. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala ubona ngobudlelwano belemelika lamazwe omhlaba. U-Secretary of State Rex Tillerson usegcizelele ukuzinikela kwelizwe lakhe ekuncindiseleni ukuthuthukiswa kwamazwe awezwekazi le-Afrika emizameni yokubhula umlilo odalwe yokulahla umlomo okuke kwenziwa ngumongameli Donald Trump lapho ekhuluma ngezwekazi le-Afrika. Lamhlanje bekuyisiphithiphithi kusenziwa imikhosi emazweni womhlaba wokunanza usuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yabesifazane ele International Women's Day. Ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe zithi uhambo lomphathintambo wobudlelwano beRussia lamanye amazwe omhlaba luveza ukuba ubudlelwano beZimbabwe leRussia bulakho ukuqiniswa ikakhulu emsebenzini wokusungulwa kwamabhizimusi kodwa kusetshenziswa indlela zakweleRussia ngakho ke kumele eleZimbabwe liqaphele. Okunenga sikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Umnumzana Sergey Lavrov wakweli Russia useZimbabwe okwamanje kuhambo lwakhe lokwethekela amazwe awezwekazi le-Afrika lapho asahlangene lomongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe obona ngobudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo. Ekhuluma lentatheli izindaba umnumzana Lavrov uthe ilizwe lakhe galilani lokuthi ngubani obusayo kodwa liqakathekisa ukuqhuba ibhizimusi leZimbabwe. ELiRussia libikwa libhekise amehlo emsebenzini wezokwemba kodwa abaningi bakhala ngendlela izivumelwano lezi ezenziwa ngazo kungela kucaca. Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe ilizwe leZimbabwe kumele licace ukuthi lifunani nxa lizaqinisa ubudlelwane leRussia lona ayathi lingenza linjongo ukuzohuquluza inotho kuphela okungasoze kuncede ilizwe.
Lokhu kusengisela ukuthi uPresident Mnangagwa usebambane lamakhiwa avele ezi abalemali ayasomakhiwa wodwa ngabantu nje abalemali abaningi bakhona bengamakhiwa abavela eEurope ngale sikhangele kakhulu iRussia. Lokhu kusengisela ukuthi uPresident Mnangagwa usefuna ukuthi ethathe inotho yethu ezandleni zamakhiwa ngoba siyakubona amakhiwa la ingabuya lapha njengama-Russians akasoze ebuye lapha ezwa kwama-factory asoze ebuye lapha efaka izimali ebafaneni abayembayo igolide emagodini amancane laphana siwathi ngamakorokoza lethi izimali lezi bezovula inkalakatha zamamayini bebuthe inotethi njengasakubona kusenziwa emarangi.
Ukuza kukaLavrov elizweni leZimbabwe ngokwakuqala selokho uhulumende kaMnangagwa wathatha umbuso kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Enye ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthe ukuza kukaLavrov kungadala ingozi yokuthi iZimbabwe ishiyane lokuqakathekisa ukulondolozwa kwamalungelo abantu iqakathekisa ezamabhizimusi.
Inguquko ingaba khona njengoba sesibonile ozithi ngumongameli waleli laseZimbabwe ehlangana nomongameli waseRussia bekhuluma ngendaba zamabhizimusi. Kodwa into eqakathekile ongamelanga siyikhohlwe lapha ngeyokuthi ukuze ubudlelwana lobo bube buhle njalo buhambe njalo thina abantwana baseZimbabwe eZimbabwe sikuthakazelele. Siyabe kuyabe kumele kuqale kulungiswe indaba ezikhona ezifana ezihambelana nezama human rights lezi ezingakabi khona nje ngase ezingakabi khona egcekeni kuleli laseZimbabwe. So kuyabe kumele kuqakathekile nje ukuthi ubudlelwane lobo ukuze bube khona kuhambe kuye phambili kuyabe kumele beqale belungise lezi izinto okumele ziqale zilungiswe ukwenzela ukuthi lathi sibe nethemba.
Uhambo lakhe lolu uRavlov yethekelele eMozambique eZimbabwe ekhangelele ukuya eAngola Namibia laseEthiopia kuhambo lwakhe lokubonakala njengendlela yokufuna ukuhuga amazwe asezekazi leAfrika lokuqinisa ukusebenzana kwababhizimusi lelizwe lakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Pepe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz. Amazwe omhlaba lokho eqhubekela phambili esola ingqabanqoza isebandleni leMDCT esithi kumele ilungisiswe ngokuphangisa ngoba ilakho ukuphazamisa ukhetho oluzenziwa lonyaka lapho abantu abedlula izigidi ezinhlanu asebebhalisele ukuvota. UAnastasia Ndlovu usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Lamhlanje kobulawayo ebulawayo art gallery inkokheli ye-European Union, iBritain, iPortugal, iNetherlands leRomania basole kakhulu udlakela olusebandleni leMDCT lakwamanye amabandla ezombusazwe bethi aluqondanga. Iningi labantu lithi lolu dlakela lwavele lwaqala kusukela ngomnyaka ka-2005 kodwa lusuke lwaqansa ngokugula langokubhubha kobe ngumongameli waleli bandla umoyi umnumzana Richard Tswangirai ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho. Ingcitshi kwezembali umnumzana Phathisa Nyathi uthi kweleZimbabwe udlakela yinto evamileyo ayimangalisi njalo ku-MDCT lukhanya luqhubeka ngoba kubangwa ubukhosi ethi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngomunye owahlanyela lolu dlakela.
Hayi, lokhu akusimangalisa ukuthi vele kuhlala kukhona. Nxa kukhulunywa ngepolitics sesiya kwi-election uyakwazi vele okunye okuyabe kukhona ludlakela. Yikho vele kukhona kanti kuyaqala iminyaka. Angithi vele iminyaka yonke sihlangana nabo. Angithi uzwile nje bedayi Mugabe usezama ukudlala iCameroon uzababona. Nakanje angithi laye kuye bekumnandi eseselane esa-child violence ethaweni thisi. Khathesi laye uzabuza.
Ukhansila Malandu Ncube we-MDCT uthi sekuthunyelwe umlamlankunzi ukuthi azebona ukuthi bangakhulumisana kanjani njalo ozafumanwa elecala uzajeziswa ngokuxotshwa ebandleni.
Njengoba likwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo and mfuna ukwenza kube mhlophe ukuthi laba abantu abenza ubudlwangudlwangu abasomalunga ebandla lethu kulobufakazi ukuthi babethunywe ngesiphathamandla zebandla. So ngolwesihlanu kumbe ngomgqibelo khonapho siyahlangana njengokuthungamela ukubana sithathe inyathelo yokuthi sichayisise lolu daba njalo le-national office yethu isithumele lwabamuthi ngu-abhita ngesikhiwa ukuthi aluhluze udaba lolu ukuze sibonte ngobana baphathekileyo and sithanda ukwazisa uzulu ukubana lo ophatheke udlakela lolu siza kumjezisa okokuqala ngokumkhipha ebandleni okwesibili ngokumgenda over emapholiseni ukuze ajeziswe.
Elinye njalo ilunga le-MDCT kobulawayo uHelen Mpofu usole kakhulu udlakela olukubandla lakhe ethi lubangelwa ngabantu abangasibe bandla lakhe.
Umsindo avela awufunakali, umsindo awusiwa ama-political parties. But kufuze kube lama-leaders abambanisa abantu ukwenza ukuthi abantu ontanga bengabi le-violence. But nxa abadala beyibo kwezela iviolence abantwana labo bebefuna utshwala ukuthi benathi so thina njengabadala kufuze sihlalisane phansi ukwenzela ukuthi kungabi lodlakelwa ngoba iZNPF singenele phakathi komsindo abantu abayenza iviolence asobe MDC
udlakela olubhekiswe kunkosazana Thokozani Khuphe selusolwe ngumhlaba jikelele iningi lithi akukho okubangwayo ngaphandle kokuthi amanye amalunga ebandla lakhe awafuni kulandela isisekelo sombuso ngoba uma silandelwa nguye obemele akhokhele njalo umhlangano weCongress yiwo omele umkhuphe esihlalweni abanye njalo ngabasola ukufakwa kwabasekeli bakhe ababili ngemva kwesisekelo bethi ngabe bengafakwanga bekungeke kwaba lengxabangxoza esikhona manje abantu abanengi bathethe ithuba lokunanzwa kwelanga labesifazana emhlabeni jikelele ngokutshayela ihlombe uMakhuphe bemkhuthaza ukuthi enganyampi inhliziyo ngokwenzakala kuye okwamanje ngoba ukuhlukuluzwa kwakhe kubuyisela muva umzabalazo wokuhlomisa abesifazana ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Umqondisi wenhlanganiso ye-United States Agency for International Development, uMnumzana Mark Green, Lopeni Modanti, unobhala wohlangothi lukahulumende waseBrithani, olubona ngokuthuthukiswa kwamazwe atshiyeneyo, sebesungule umncintiswano wokulwisana lokuhlupha uzulu obizwa ngokuthi Humanitarian Grand Challenge, olesihloko esithi Creating Hope in Conflict. Uhlelo lolu lukhuthaza abantu ukuthi baveze imicabango yabo yokuhlenga labo ababhekane lenhlupho ikakhulu okulempi zomvukela. Sokubekwe eceleni izigidi ezilijumi lanhlano zamadola $15 million yokukhanga abantu ukuthi baveze imicabango yabo ekhaliphileyo ngokulwisana lalokho okubhekwe yilabo abalenhlupho ezingapheliyo. Amakhampani azimele wodwa labantu bakhuthazwa ukuthi bethule bakucabangayo okungenza ukuthi kube lobubelo phakathi kwabantu abadinga amanzi kulabo abangalamlilo kagetsi lalabo abangalamaphilisi lokunye okuziphilisa. Umncintiswano we-Humanitarian Grand Challenge ukhangelelwe ukuthi uzaba inkundla yokudlelana phakathi kukaZulu, amakampani azimele wodwa lenhlangothi zabohulumende abatshiyeneyo. Abantu abaphose befike izigidi ezilikhulu lamajumi amane, 136 million, babhekane lohlupho olumangalisayo endaweni ezitshiyeneyo. Abangena kuhlelo lolu baphiwa imali edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lamajumi amahlanu amadola, $250,000. Okwamanje abantu abedlula amakhulu amane sebethole imali le yokwenza inhlelo zokunceda labo abahluphekileyo.
Lolo ke bekuludaba luveza imbono kahulumende weMelika. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk, uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama lapho sixoxa khona ngokunanzwa kwemisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele ngosuku lwe-International Women's Day. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kati kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo ukuhlelo lwethu lwalamhlanje. LeZimbabwe limanyene lamazwe womhlaba jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabesifazane ilanga elithiwa lona yi-International Women's Day. abesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa bathi inhlupho zabo ziqhubeka zisanda njalo impilo emazweni sibachiye bephakathi kwembokodo lelije. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilichiya kuStudio 7 Live Talk, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.